Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe. Kulabantu asebebaleke emizini yabo esabeleni seMathebeleland abethuselwa ngabalandeli bebandla leZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-primaries ebandla leli. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe lamuhla ukuthi uzavula okusemthethweni umbukiso walonyaka weZimbabwe International Trade Fair. Ibandla le-National Patriotic Front elibikwa ukuthi lilobudlelwano lowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe lenza umhlangano walo wokuqoqa amalungelo alo esabelweni seMashingo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zifisela ilizwe lelo usuku oluhle lukazibuse. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni namhla sihlolisisa okwethulwe ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezithi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba kukhetho oluzayo. UMadinda Ndlovu, umqeqeshi weqembu le-Highlanders, uthi iBoso izanqoba iNkezi Platinum ngempelaviki loba nje abanye abadlali belimele. Siyalethelela lezo mculo kuhlelo Wolves of Friday. Liyakwazi ukuthi loba nilamhla, thiya indlebe uzwele. Kula esok lamhla, sixoxa ngokhetho lwama-primaries kumabandla atshiyeneyo. Kulokulwisana okumangalisayo kwamanye amabandla ngesikhathi sokhetho lolu. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthele lezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6040 laku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.